soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 4 kuLwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Nazi ezihamba phambili. Ubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umongameli Mnangagwa uthi ukhulumisane lomongameli weMelika uMnumzana Joe Biden wathembisa ukuthi uzamchuma bekhulumisane ngokuhluphayo phakathi kweZimbabwe leMelika. Umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi uzizwa elomhlanhla ngemva kwemihlangano yokukhankasela ukhetho ayenze eMashonaland Central. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamatshumi amane lane 44 belomkhuhlane lo. Abangamatshumi amabili lambili 22 babantu laba ngabafundi ezikolo ezitshiyeneyo eMasuyingo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilitshumi 10,467. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,305. Lokhu kwengeze inani labantu asebehlatshwe ijekiseni yakuqala laya ku 3,336,079. Asebehlatshwe esibili bakhwele baya ku 2,618,101. Inani lasebebhubhile likhwele laya ku 4,684. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhulumisane lomongameli weMelika uMnumzana Joe Biden wathembisa ukuthi uzamchuma bekhulumisane ngokuhluphayo phakathi kweZimbabwe leMelika. Umnangagwa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi ekukhulumisaneni kwakhe lo Biden emhlanganweni we-COP26 eScotland unanzelele ukuthi uBiden uyalithakazelela ilizwe leZimbabwe njalo indlela abona ngayo leli lizwe yehlukile kulendlela isigodlo seMelika eHarare esibona ngayo izinto. Isigodlo seMelika lesi sihlezi sisola uhulumende kaMnangagwa sisithi wephula amalungelo kaZulu. UMnangagwa ufuna iMelika yesule izijeziso zenotho eyamethesa zona kanye lamanye amalunga ezanu-PF. Kodwa iMelika ihlezi isitsho njalo nje ukuthi izasusa izijeziso lezi kuphela nxa uhulumende weZANU-PF esehlonipha amalungelo. UMnangagwa uthe ulethemba njalo lokuthi ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBhilithane buzavuselelwa ngoba sokulokuzwanana phakathi kwamazwe omabili. Kambe singabona umongameli Biden ekhulumisana loMnangagwa lobudlelwano bulungisiswa na phakathi kwamazwe aphetheya leZimbabwe. sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Alikho ilizwe wabunkomo elake lafisa ukuthi lihlale njalo sonke isikhathi lifuthelene lingahwebelani kuhle lamanye amazwe. Engithemba ukuthi iparty yama-conservatives eyiyo ekhokhela ilizwe laseNgilandi bazimisele labo ukuthi bafisa ukuthi babone kusiba lokuphefumulelana okuhle phakathi kwelizwe laseZimbabwe, njengoba besazi ukuthi njalo ilizwe laseNgilandi lilabantu beZimbabwe abaningi kakhulu abangadlula labana mhlawumbe imiliyoni, baningi kakhulu abantu beZimbabwe abakuleli lizwe, okwenza ubudlelwane bakuleli lizwe labantu beZimbabwe kube yibudlelwane obuqinileyo kakhulu. Ngakho ngaleso sizathu bayafisa ukuthi ngabe izinto ziyalungisiswa, yonke into iqonde ibe ngendlela eqondileyo. Kodwa ke uhlupho lapho olukhona ukuthi njengoba behlangene basekelelana konke kwabe kuhle, lokho kwenzakala emuva siyazi ukuthi akusoze kube yinto ukuthi mhlawumbe seyakhohlakala ngosuku olulodwa noma seyakhohlakala ngelanga elilodwa. Kuzathi ukuhlekelelana lokuyana ikwakha ubuhlobo noma ikwakha ubungalo ukuthi ndoda asiqhubekele phambili, asibambane siqhubekele phambili. Kodwa ke sekuzathi khonapho ekuhambeni kwendlela, khonapho ukuthi indlela la abazabe beyihamba izabe iyiyo yini le abayikhulumileyo emlonyeni, ngoba ziningi izinto esesake sizibone zikhulunywa ngenye indlela ngomlomo kodwa ke ngezenzo uthole ukuthi mhlawumbe ngezenzo sewutshintshile sekusuba ngenye into kungaseze yilokhu ekade sikubona kukhulunywa ngomlomo.
Uthi njalo uhlanganelo umongameli Joe Biden weMelika waveza ukuthakazelela ilizwe leZimbabwe kakhulu, njalo wathi uzimisele ukukhulumisana laye ngodaba lwezijeziso. Ulubona njani lolo daba?
Azingakhohlwa ukuthi umnumzane uJoe Biden ngomunye, njengoba ngake ngatsho phambilini ukuthi ngomunye ohlala efisa njalo olwela amalungelo abantu abamnyama kakhulu. Engithemba ukuthi isifiso sabo uJoe Biden nxa ehlangana lomnumzana uMongameli uMnangagwa bayabe besenzela khona ukuthi abayakhe ubudlelwane obuhle njalo abayakhe impilo enhle okuzakwenza ukuthi labantu abaselizweni leZimbabwe babe ngabantu abathokozile leyo. Njalo uBiden inhliziyo yakhe yokuthi iZimbabwe ilunge, siyazi ukuthi ulembali yakhe thize eyokuthi kukhona ilunga lemdeni wakhe la uBiden esalake lathi ukudlula ekuhlaleni kwakhe elizweni laseZimbabwe. Ingakho uyafisa kakhulu ukuthi abone iZimbabwe lisiba lilizwe elisesimene esihle, njalo lilizwe elibuyela ukuthi lihwebelane lamanye amazwe kweze-economy, bayakhe liyakheke libe lilizwe eliba stable economically and politically.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi uzizwa elo mhlanhla ngemva kwemihlangano yokukhankasela ukhetho ayiqhube izolo eMount Darwin, eRushinga, eDotito, iNyanewe, iNyamanyanga, eChimanda, iNyamatikiti laseRumwa, eMashonaland Central. Loba enkundleni yeTwitter uChamisa uthe kusobala ukuthi abantu bakulesi ndawo bafuna inguquko kwezombusazwe. Isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi imihlangano le ihambe kuhle lanxa nje kuphose kwaba lohlakela.
Ukuthi akhulumisane lozilo weZimbabwe ngohlelo lwakhe always citizens convergence for change aseluqhube kusigaba eziningi kakhulu, sibonele luqhuba eMashingo, waluqhuba eManikaland eMtare, waluqhuba njalo eMashonaland West eseHurungwe kuleviki ephelileyo. Siyazi ukuthi kulali kwenaleviki esikhuluma nje ukuphuma khona eRotito.
Kungaba lomthelela onjani lokho kukhetho oluzayo kulabasekeli abatsha, njalo bakhuthazwa yini ukuthi bebhalisele ukuvota?
Sikukhangelisisa sikhangela inani labantu ababuyayo abahlangana lePresident Chamisa, njalo abantu abamlandelayo besithi bacela ukuthi bakhulumisane laye nxa behle ukubona kukhanya kumcengeka ukuthi uhlelo lukaPresident Chamisa luletha abantu abatsha akade bengekho kubandla, luletha abantu abangekho kwezombusazwe, luletha abantu abasebenzela njengenhlangothi ezizimeleyo ukuthi bathayi lathi sifuna ukuthi kusukutane lani sizwe ukuthi siqhubela siya phambili njani. Sizonke sindawonye kukhanya ngani umnumzana uPresident Chamisa ngalolushelo usewakhe inkulu kakhulu enelisa ukuthatha wonke umuntu imfake ngohlelo lokuthi asebenzele ukunceda ilizwe leZimbabwe. Sine sibesikhangela into esifana lamalamba le sibone ngani ngalolushelo president uThamisa osekuthuthukise inani labantu elingemva kwakhe ngendlela singazila kumbe esingaziphinda kumbe kathathu kumbe kane xa kuyikuthi uxabanisa lokhu lezinamba ezaphuma kukhetho luka-2018 kukhanye ngani isupport kapresident Chamisa isikhule yaziphinda kathathu kumbe kane.
Aluzange lube khona yini uDlakela kumbe okwethuselwa njalo loliyana ke uDlakela nolokuthi imoto ingabe yadutshulwa ungasinika nje esingathi i-update.
Kuqakathekileyo ukuthi siyazi ukuthi uPresident Chamisa bamzama bamehluleka bengani bayamdubula, kodwa indaba engathathwa lula leyo indaba eqakathekiswayo kakhulu ukuthi kathi yini umuntu uzabe edutshulwa. UPresident Chamisa ngithanda ukuthi ngixwayise ukuthi kethukanga njalo uthanda ukuthi akhuthaze uzwelo weZimbabwe ukuthi uzaqhubekela phambili senza lo msebenzi acelwe ngumphakathi ukuthi awenze. Abantu balile ukwethuka, siyazi ukuthi kwenzakale futhi urungwe kule iviki ephelileyo, kodwa akuzange kuntshintshe lutho, lokho akuzange kwenze umahluko. Iy'nhlelo zikaPresident Chamisa ziqhubela ziya phambili. Kuye kwaba khona ukugijimisana, kodwa kusafika ngeduze kakhulu lo mongameli. Sikhangelele khonokho ukuthi uqhubeke kusehla njalo abantu baqhubeke besebenza. Kukhanya ukuthi bakhona abahambe ekuqaleni abahlangane nakhuloko ukuthi bona abantu abathile abafunile ukubuya kulolu hlangothi kungani kuyadiselwana, kodwa hhayi kakusazanga kufike esibangeni esifana lesi esisibone kuviki ephelileyo kumbe kuleyana amaviki aphelileyo. Ngendlela yokuthi uPresident Chamisa sebembonele ukuthi kadiseleke njalo kagide buyele muntu.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Abanye bathi eleZimbabwe kumele lilandele umzekeliso wele South Africa, lona elisanda kwenza ukhetho lokudinga amakhansila lalo liqhube ama-by-elections aselesikhathi eside engenziwa. Uhulumende weZimbabwe wamisa inhlelo zokhetho esithi zilakho ukumemethekisa umkhuhlane we-COVID-19. Ugatsha lwezokhetho kwele South Africa lwazama ukumisa ukhetho lwakulelo lizwe ngesizathu esifanayo, kodwa lwehluleka. Impumela yalolukhetho esiveziwe itshengisa ukuthi akula nguquko enkulu ebekhona ngaphandle kwesigaba sakwaZulu Natal, lapho ibandla leInkatha Freedom elinqobe khona kuzikhundla eziningi. Elizweni lonke ibandla elibusayo ele-ANC likhangelelwe ukuhamba phambili. Ukhetho lolu lwenziwe ngokuthula njalo kungekho kukhonona kwabanqotshiweyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ophatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Ndlovu, yena othi iZimbabwe layo kumele yenze ukhetho lwama-by-elections hatshi ukucatha nge-COVID-19.
Saqala sabona iMalawi, sabona oZambia, kathesi sibona iSouth Africa isenza ukhetho. Kasizange sizwe ukuthi kulabantu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19, kodwa eZimbabwe bavala ukhetho ngoba besesaba ukuthi bazanqotshwa libandla le-MDC Alliance elikhokhelwa nguNelson Chamisa. Yikho bengabiza ama-by-election, asikho esinye isizathu esikhona. So indaba ye-COVID-19 isiviko nje kuphela, kodwa-ke hhayi akulanto enjenge-COVID, ngoba nanku siyabona amanye amazwe-ke bayenza ukhetho luphumelele kuhle. Siyababona bebekhankasa besenza lokhu lalokhu, azange kube lalapho okuphambaniseke khona.
Obekusenzakala eSouth Africa ukukhankasa lokuphuma kwempumela, ukubona njani? Sifundo bani singafundwa eZimbabwe?
iSouth Africa iyatshengisela ukuthi lilizwe lilandela umbuso wentando kaZulu, idemocracy ikhona. Sibabonile amabandla aphikisayo ebekhampeni ekhankasa, i-national broadcaster i-SABC ebibakhipha kumabonakude bekhuluma bekhonona besola umbuso we-ANC. Azange sibone kusiba lokutshayawana njalo kumbe i-violence, asibona ngamasotsha kumbe amapholisa ke echitha imihlangano kumbe ukhankaso lwamanye amabandla. Sibabone besenza nje kuhle baze bayathutsha. Sabona nanko lamavoti abalwa, sebebaleka thesi nje bafika i-97% yamavoti, sokusele i-3% endithemba ukuthi kusiya kusakusasa izabe sibaliwe layo. I-ANC siyayibona iyanqoba lapha lalaphayana, kodwa-ke kuyananzeleleka ukuthi-ke ayehlile amavoti ikakhulu endaweni ezinjengabo KwaZulu Natal. Asazi njalo ngabe kubangelwa kumbe ikhona lokho abakwenzayo kuhlukuluza uZuma. Ibotshwa, sibona i-DA ingena emngeni ikhokhela, kusiba yiyo ethatha-ke idolobho lelo. Siyibonile futhi le EFF ke kamalema layo ingenile KwaZulu Natal, bathola-ke amavoti amaningi. ANC yehlile khona ngale, kuyisifundo-ke kiyo ANC ukuthi-ke i-factionalism lokuzama nje ukuvalela uZuma phandle, ukumbopha kumhlukuluza-ke yikho kubakhosta amavoti. Kodwa-ke in terms of democracy, hayi, iSouth Africa ihamba phambili, bebekhankasa bengena lapha lalapha, abantu bengatshaywa, bengachithelwa imihlangano yabo, bephuma njalo kumidiya okuhlanganisela-ke national broadcaster i-SABC. Kube yinto-ke eyisifundo esikhulu kakhulu kithi eZimbabwe ukuthi kumele lathi kwenziwe njalo, kumele kube lentando kaZulu, abantu benelise ukuthi bakhankase bengaphanjanisi imihlangano yabo, ingachithwa, bengatshaywa, bengadutshulwa, bengenziwa lokhu esikubona kusenziwa ukachamisa eMasvingo leManicaland leMashonaland West. IZimbabwe kumele ifunde-ke ukuthi idemokhrasi kuyini, kwenzela ukuthi kusasa ingakhali ngokuthi kulama-sanctions, kanti yona yiyo nje ezidonsela lawo ma-sanctions, yiyo-ke enika abantwana beZimbabwe ama-sanctions ukuthi bangakhululeki, bangenzi abafisa ukukwenza, bakhululeke ukungena emhlangano yabo, bakhululeke ukukhankasa, bekhankaselake amabandla-ke ezombusazwe-ke abakiwo.
Umnumzana Edwin Ndlovu uphatheke kwezombusazwe. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Izim Life ithi udokotela wakobulawayo odumileyo uDr. Mariel Selma Falala obesebenza esibhedlela seGallen House ubhubhele engozini yemota izolo. Ichronicle ithi ababalisi bemsitheli High School eMpophoma kobulawayo sebehlalela evalweni besesaba ukuhlaselwa zinswelaboya zabafundi ezithwala izikhali eziyingozi. IHerald yona ithi umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uxwayise ugatsha lwakhe ukuthi luqede inkohlakalo enziwa ngamapolisa. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Alinjani lonke bantu bakastudio 7, siyathaba kakhulu ukuthi selisibiselile. Kade lokhu esidinga sibuza isikhathi sesavalelwa phandle yini. Hayi, lokhu esilalela nje ukuthi namhlanje bathi bona bayathengisela ngomvulo langolwesibili, ngoba bathengisela ngoba yena bakwazi umdala lo kakho, bona bakwazi ukuthi bona bazalimala phela abantu be-MDC kwabula abantu bezana. Abayekeli umuntu uzaphuma, abantu bazavota, uzaziphumela-ke kuhle umuntu. Ningabuloke ligqokoloza nje inyosi okugcala zizaliluma. Awufuni isixhokoxhoko so. Hayi, inyosi azifuni lokhu uzixhokola ukwazi uyasozuzithathe, ngoba ukusala ziza kuluma. Siwabayekele zizathathwa inyosi, uzawina uTwangirayo uzabuyela esihlalweni sakwe-MDC, umfana omncane uzabuyela busa. Hayi, indaba zento ezokuthi abantu bafuna ukuthengisela ukuthi bathengisa umuntu nxa ezaphuma bazamkhipha ukuthi abantu bazavota amelela ama-elections, ngoba abantu bakithi laba babale ukuthi kwathini thini.
hayi vele kungakulwa vela ke akuyakhi lo muzi vele ndiwa iyakho umuzi abadala bathu zabathi induku vela izange yawuyakho umuzi yabo abayekele nje uzaziphumela nje umdala la ayitha umoya phandle la elusa matholele lamazinyana ke lenkuku zakhe uzangena uzabusa la akho mbelo ke sizoba sabulalisa abantu laba engelazono athatha abantu bezanu vele bangavele bangeni bafana lomlilo uthi ungangena uthisa intango zabantu lezingelalo kuyadumela ngumlilo uhambe khona sikuhamba khona
Ngele u Studio 7 okungelelayo ngufiselani Zwandabo Madlambo ngiphakamisa kusakazi we Studio 7 egameni lika Jesu ukuthi uNkulunkulu aninikeze amandla aninikele futhi kule corona ngiye ngiphakamiseni isizwe sikamthakazi ukuthi uNkulunkulu asivikele kule corona thanda kakhulu uPaula inkulumo esizithola kumedia esilethele izindaba u Studio 7 ma kubikwa ukuthi President Nanga Vohambe Scotland ngemali elinganiselwa ku-$1 million yesidola kuhaya i-private jet yispenda imali engaka imali yama-taxpayers ngoba ngicabanga ukuthi imali lena itekswa kuthina singabahlali baseZimbabwe uma uthenga ukudla yatekswa amatichara ahola yatekswa bonke labantu babo but uma bekhala ngama-increase bathinyela amapolisa namasosha ukuthi abatshaya uma nikhala nizakhamizi ukuthi ukudla kuyadura kumbe njani niyatshaya but kuyetholakala uhulumende othi uvusa abantu ngokwentando yabantu ispenda imali eningi edlula eyamazwe athi ayiwona akhonayo ukuphilisa abantu babo kahle futhi ayiwona ane-infrastructure e-right yena esenezidingo eziningi ezisilela ezweni ebesespenda imali eningi kangaka loku kukodwa kubonisa kungabi nankathalo nokungabi nandaba
ngiyelela wonkomo sekubuyelela nonke bantu be-Studio 7 elisincedayo elisibonela zonke nkengezwala mina Paul angani ngingaqina kanjalo ngibe sengisiza kusibangilizwe ukuthi sibangilizwe mdakankomo Joshua Nkomo okanye ungolo qina baba usikhululele sibotshele izimali zethu qina abantwana bezimbabwe belungisele sizwe sikamsikikazi silungisele yonke into qina mdakanye ungolo unangunango noma yisike kade kuyemsike ngawulandela uyazibambelela udoba Pomlomenku, cela uqine nyongolo, ucela uqine sibangilizwe, igama lithi sibangilizwe, vele ufanele ibangilizwe. Ucela komu, khala sikwamanye amazwe eSouth Africa ngubishop, khala kakhulu ngavalela imali yami ngendlela eziphansi, siyenzile yaphumelela kodwa bangivalela ukuthi bavala njani, ngidinga iharali, iharali la iyambhedela lokho abantu bakhona vela kungiphendula into engiyifunayo, ngiyenza so ngihamba up and down and lose izimali, azokusuka iharali labantu abayi-2. Khonapho kuthiwa $15 imalini basidlile sheni labo bantu noma bethi siyabandlulula kodwa basidlile imali basidlile sheni cela ke sibangilizwe nje ukungena uthi ungena ngofudo dumisa uma uvethi wakhuze eke lokutatazele bambane abangamaovethi njengakhona phana sisesempini
bonani basazi ba-Studio 7 lami ngidala ukuthi ngifake wami umbono lapho okokuqala ngisithi hhayi amhlophe okankomo sibangilizwe hhayi sikhona sizakusapota baba sizakusapota baba sizakuvotela kuprezidenti sikhona thina bakamthwakazi abe-MRP sizakuvotela ngokuthi thina ku-MRP vele sifuna ama-MP namakhansili ukuthi lekho sikufunayo kuprezidenti hhayi kasila sizafaka wena mfaka okankomo qina ube indoda cela futhi ukuthi ngicela ungakhohlwa ubaba futhi bamenzani laphana kuzani ucela ukuhlakaniphele siyakucela siyakucela mina njengami ngiyakucela baba ukuthi ma uthola sibili amavoti ngicela ulungise umgwaqo wenjelele laphana cela ulungise umgwaqo wenjelele laphana usuke ebhada useya enjelele ngiyacela mfokankomo nxa ungizwa hhayi ukukhuluma ngesakhamuzi sakhona phana sakhona phana eceleni kwenjelele angithandi nje ukuziqamba ngebiso sakhompa enjelele hhayi ngiyabonga lani lonke masapoti zapho la MRP ngicela libambane libambane lingathukani ngezekhaya zomtebezi ngezekhaya zomtebezi asisabasapoteni abantu bakithi ngiyacela sibasapoteni sibili sibone ukuthi ingxa emathweni ngaba lotshintsho kungaba labo ukhansili be-MRP labo-MP be-MRP lo-president wezapho hhayi into zonke ziyahlangana ngiyabonga Studio 7 ngiyabonga Studio 7 ithi umsebenzi wona luwenzayo mkhulu kakhulu ngiyabonga kakhulu
Love labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi inani labantu abafele engozini yokudilika kwesinye isakhiwo eLagos kwele Nigeria ngomvulo selikhwele laya kumashumi amabili lambili 22. Umsakazo munye uvika njalo ukuthi umanyano we-United Nations uthi kulobudlova obedlulise amalawulo obenzakalayo empini yakwele Ethiopia. Singene kudaba lweMelika. Ukunqotshwa kwebandla elibusayo elamademokrasi kukhetho lokudinga usibalukhulu wesabelo seVirginia kwethu siyabasekeli baleli bandla abathi lokhu kungaba kukhomba ukuthi balakho ukunqotshwa kakubi kukhetho lwamalunga edale lephalamende ngomnyaka ozayo. Onqintise emele amademokrasi ayiwo ekade ephethe lesi sabelo umnumzana Terry McAuliffe unqotshwe ngumnumzana Glenn Youngkin owebandla lama-Republicans. Abanye bebevele benakanela ukuthi amademokrasi azanqotshwa ngoba abantu abaningi besola umongameli Joe Biden besithi uyehluleka umsebenzi. Sixoxele umsekeli wamademokrasi umnumzana Dan Moyo.
I think into elimaze amademokrasi kakhulu ngengiyibonayo mina yi-complacency. Njengoba sanqoba ngokhetho luka-2020 i-presidential, abaningi bethu abazange bahambe bayovota izolo. Ludaba oluhlupha kakhulu every time ma kuba lama-elections, ama-local elections, abo governor, even la we Congress. Sibona abantu bethu abaningi bajabulela ukuya vota ku presidential but abafuni, abaningi wakhona abazimiseli ukuvota ku local. And into okumele njengama democracy ilungiswe leyo ngoba iyalimaza kakhulu iagenda yethu ngoba most of the time masizama ukuthi siphase ama bills njengoba sibona njengamanje Congress i-infrastructure bill ka Joe Biden i-stuck lapho ngoba akula kuvumelana. And izinto ezifana lalezi ezingabi le-unity ziqala ku-local government zikhuphuka zisiya ku-national. Enye into engiyibonile isenzakala mina yikuthi abantu beVirginia abaningi basuke baxawa yile ndaba e-education le ukuthi abazali kumele babe lelungelo elinganani kumfundo yabantwababo. Sibone uYoungkin ethathe advantage ngalolu daba epusha udaba lokuthi abazali kumele babe involved ku-education yabantu ababo. Uwerezi uMcAuliffe obe nguyena i-candidate yamademokrasi yena besithi ama-parents akumelanga abe involved, kumele bayekele ama-teacher aqhubeke ngomsebenzi wabo. I think le nto isilimazile kakhulu ngoba abantu abaningi bathi bona bafuna ukuba involved emfundweni yabantu ababo.
Abanye bathi impumela le iveza sobala ukuthi akusoze kulihambele kuhle njengamademokrasi kukhetho lwephalamende ngomnyaka ozayo. Ungathini ngalokho?
Yeah, ama-results ayizolo asithusile kakhulu ngoba asitshengise ukuthi kulezikhala okumele sizivale. Sivulnerable kakhulu and okuqakatheke kakhulu yikumotivate abantu bethu ukuthi bahambe bayovota. Into yokuqala leyo. I think into yesibili yiyona leyo ukuthi kumele sisondeze imibono yethu lama-policies ethu ebantwini. Sathembisa abantu into eziningi. Ngingathi umongameli uBiden wathembisa abantu okuningi engena embusweni. Now abantu sebelindele ukuthi adeliver. Then sesibona ama-delay la ayenzakalayo ukulwisana okukhona phakathi kwamalunga amademokrasi.
Umnumzana Dan Moyo usekela ibandla lama-Democrats. Siziphethe ngebezihamba phambili. ubhubhe oyedwa nge-COVID-19 izolo. Umongameli Mnangagwa uthi ukhulumisane lomongameli weMelika uMnumzana Joe Biden wathembisa ukuthi uzamxhuma bekhulumisane ngokuhluphayo phakathi kwamazwe omabili. Umholi weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi uzizwa elomdlandla ngemva kwemihlangano yokukhankasela ukhetho ayenzele eMashonaland Central. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi untungamili nkomo.